tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza kuse Washington DC.
Leyitshona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu kungesonto mhlaka 14 kumfumfu 2018 nguntungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Angaza ke sethuswe laba abazama ukuthatha ilungelo lethu. Sizahlala phansi ke sibone ukuthi lokhu sikwenza isibanga siphi ngaliphi langa.
Inkokheli yeZCTU ebotshwe ngeviki edluleyo yakhululwa izolo ithi ukubotshwa kwayo lokhu akusoze kwenqabele ukuthi iqoqe okunye njalo okutshengisela esikhathini esizayo.
Basha inkunzi engiyithembileyo engilazo ezimbili zincane kakhulu kungeke zisebenze ukuthi kumele ngidinge imali ngizame ukuthenga inyo okweminyaka le mbili elandelayo. Kusho kudliwe inkomo ezingu-11 khonaphana nje lapho esikhona thina.
Abalimi abafuya inkomo emaplazini e-Fig Tree bakhala ngokutshontshelwa izifuyo zabo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Iziphathamandla zenhlanganiso yezisebenzi eZCTU ezimiswe emthethwandaba zakhululwa izolo zisetheswa icala lokubangela udlakela zithi ukutshaywa lokuhlukuluzwa kwazo ngamapholisa ngeviki edluleyo akusoze kuze nqabele ukuqoqa okunye njalo okutshengisela esikhathini esizayo. Iziphathamandla lezi zibotshwe ngolwesine lapho okwakumele kube lokutshengisela kwezisebenzi phezu kokubhidlika komnotho kanye lokwethulwa komthelo we-2% ngumphathintambo obona ngezemali. Ukutshaywa kwabeZCTU lokhu kusolwe kakhulu ngabalwela amalungelo oluntu emhlabeni wonke jikelele. Kanye labenhlanganiso zezisebenzi ezigoqela eSouthern African Trade Union Coordination Council. Sixoxele nobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo ongomunye wabakade bebotshiwe.
Sibonile ke abantu betshaywa ke bengawonanga besemahofisini abo bebahlukuluza bengali lokuthathwa ngamapholisa kodwa ke bebanjwa engani yizigebenga. Yindlela ibesivele sibanjwa ngayo ke ekuqaleni kungakaze kubuye ke lo abadinga umnangagwa. So kithi kuyatshengisela ke ukuthi hayi international community kumbe ku-region bengathi hayi iZimbabwe ke isiyeqile esinye isibanga. Akusikho lokho, iZimbabwe yilokhe iyiyo eyayiyo ngesikhathi sikamgaba.
Ukutshengisela ezitaladeni ebelikuqoqa elikubotshelweyo seliza kwenza nini?
Sikhangelele nje ukuthi iviki njengoba ivulekile sesiyahlala phansi ke sibone ukuthi ilungelo lethu singalinanza njani. Sibona ke engani angaza ke sethuswe laba abazama ukuthatha ilungelo lethu. So sizaqhubekela phambili. Angaza ke ngisho kwanamhlanje ukuthi kuviki ezayo kumbe amalanga amabili alandelayo kodwa engikukhangeleleyo ukuthi kufanele ke sibone ukuthi siyakholisa ke obuse-constitution yelizwe ilungelo lethu kufanele silenze kufanele silikholisise. So sizaqhubekela phambili ke ngesikunikwa ngumthetho. Sizahlala phansi ke sibone ukuthi lokhu sikwenza isibanga siphi ngali pilanga.
Umthelo we-2% belifuna ukutshengisela phezu kwawo uqalisile ukuthathelwa abantu izolo. Lithini ngalokho?
Ngokubona kwethu uZulu ubengani ubengazwisisi ukuthi ibandla leli lezisebenzi liyakhalaza nge-2%. kuchoni ngokubona kwethu ke abantu sebeqalisile ukukubona ukuthi hawu kathi thina bayanga siphambaniseni ukuthi abayanga kuphela abangalalutho abaningi yibo abazabe bethathelwa ke imali kusobala kithi ukuthi kade bengakunanzeleli kade sikukhuluma kuzancedisa ke kulokhu kade sikuplana thina ngokuthi uZulu sebone ukuthi hayi besivele sibonele phambili.
Umnumzana Japhet Moyo ngonobhala jikelele weZCTU. Abalimi abafuya inkomo emaplazini eFigtree bathi sebethwele nzima ngokutshontshelwa inkomo ngamasela abikwa ethengisa inyama emadolobheni afana lePlumtree lakoBulawayo. Sixoxe lomunye wabalimi laba umnumzana Bheki Nkosi Ncube yena othole inkunzi yakhe ebingabiza inkulungwane ezintathu zamadola i-$3,000 ihlinziwe eplazini ngeviki edluleyo.
Okwenzakalayo lapha emaplazini ukuthi abantu bayatshontsha inkomo. Kukhanya inkunzi yami leyi ithiwe yabanjwa njengenyamazana, yahlinzwa. Umuntu wathatha inyama kuphela, wachiya amathambo, wakwenta sibili inyama, wasala nje kungamathambo. Uma ukhangela intengo yenkunzi leyi kulezi nsuku, kukhanele ukuthi bekungaba ngabo $3,000 khona lapho, ngoba inkalakatha yenkunzi lengabi esikalini chama 900 kg.
Eh madoda, ngumonakalo omkhulu kakhulu lo.
Hayi kakhulu sibili, ngoba batsha inkunzi engiyithembile engilave ezimbili zincane kakhulu kungeke zisebenze. Ukuthi kuthomele ngidinga imali nizame ukuthenga inyo kule minyaka le mbili elandelayo.
Ukubhaye kanganani ukutshontshwa kwenkomo emaplazini lapho ohlala khona eFigtree?
Kusho ukuthi into leyi ibingakazi yenzakala. Mina ngifike lapha eFigtree ngo-2007. Into leyi ibingakazi yenzakale. Kuqale nje ngo-December yena lodlulileyo, sokuzafika iKhisimusi le edlulileyo, batshayela umfowethu omunye okuthiwa nguZenzele Ndebele inkomo ezingu-2. Kusukisela khona lapho kuze kufike kutshaye yami ngolwesihlanu nje, kuthi sokudliwe inkomo ezingu-11 khonaphana nje lapho esikhona thina.
Amapolisa athini? Akekho oseke wabanjwa yini?
Akekho, ngitshelwe yedwa oseke wabanjwa. Amapolisa ake athi sibanikeze idizili, bayenza amapatroli, babhodabhode ebusuku, sakwenza lokhu. Kuthe sokuzafika ama-elections baqalisa labo kuba busy ngezinto zama-elections lezi kwayekelwa, ama-patrols la aphela, yaqala futhi indaba yokutshontshwa kwenkomo.
Akhona yini manje amanyathelo eliwathathayo njengabalimi, njengezakhamizi, njengoba amapholisa uyatsho ukubana akukho okukhanyayo akwenzayo?
Njengezakhamizi bekulomhlangano izolo koBulawayo, ikhona imizamo esesiyizama ehlanganisa ama-patrols. Bakhona abanembobho abalimi, kutsho ukuthi kuzaba kuhlanganisa lamapholisa lawo kunjalo kusenziwa ama-patrols la ebusuku. Kodwa njengoba singakwazi inkomo zitshontshwa nini, abantu bangayenza ama-patrols ebusuku ibanje emini bathi bengena vele ebusuku isitshontshiwe ngoba amaplazi ayenile. Njengoba izulu seliza kuna futhi sokuzaba izihlahla seziyena kakhulu, kugcine kungakhanyi ukuthi kahle kahle kwenzakalani emaplazini. Kodwa hayi, silethemba lokuthi ukuthi singa-offer lokhu kuthiwa i-reward. Mhlawumbe kukhona umuntu ozakhuluma, ngoba kumele kube lo muntu oyi-one umele abe sazi ukuthi kwenzakalani. Ngoba sizokuthatha inyama lezi ziya e-town koBulawayo laphana, yize zithengiswa emakhitchini la angemuva la angasiwo la ayazakalayo lasezindlini.
Umnumzana Bheki Nkosi Ncube ngumlimi weFigtree otshontshelwe inkomo wathola ihlinziwe eplazini lakhe ngeviki edluleyo. Singene kuhlelo lwabasakhulayo, silo Mike Wobe weStudio 7.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo, ngingumike Wobe. Lamhlanje kuhlelo bafethu sixoxa losuku olulenjongo yokuthakazelela abantu abasakhulayo abesifazana emhlabeni jikelele, usuku lwe-International Day of the Girl Child. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, lamhlanje sithinte umnumzana uZenzo Nyoni ongisakhulayo olwela amalungelo abontanga eZimbabwe, njalo ongumkhokheli owenhlanganiso e-Education and Unemployed Youth Forum of Zimbabwe. Masambeni kuNyoni, siyezwe okuningi. Right, mnumzana Zenzo Nyoni, ngiyakwamukela kuhlelo lwabasakhulayo, bhuti, unjani?
Ngiyaphila bhotwa Mike ninjani baba?
Hayi siphilile siphilile. So Zenzo masithinta udaba olusegudwini lamhlanje yini umbono wakho ngosuku lwe International Day of the Girl Child?
Okay ngiyabonga bhotwane. Hey lo suku oluqalathekile kakhulu abantwaneni besintombazana kakhulu bhuti. Manxase sikhangela abantwana abancinyana abanjengamantombazana. Kufanele ukuthi benakekelwe kakhulu ngoba naku organization kakhulu engikhithinisana layo kakhulu Education and Employed Youth Forum of Zimbabwe ungakhangela kakhulu nxa sikhuluma ngeeducation kakhulu ku-organization sikhangelela ukuthi ngabe ihulumende kumbeni ama-organization lawo ancedisayo kakhulu abantwana kakhulu agcele kakhulu abantwaneni besintombazana ngoba ungakhangela ukuthi abantwana besintombazana abaningi bayancitshwa amathuba okuya esikole ikakhulu endaweni zemaphandleni uma-rural areas ekuqakathekile kakhulu ukuthi sikhangelisise kakhulu ukuthi abantwana besintombazana nxa kwakuthiwa kulama equal rights we mentioning ukuthi abesintombazana nabe namajaha kulinganiswe kufananiswe ukuthi nabo bephiwa amathuba alinganayo njengabafana.
Awungitsheleke Zenzo, eningi labantu bayasho ukuthi ngesikhiwa bayathi izwekazi eAfrika is in a patriarchal society lapho abantu abesilisa yibo abayenza izinto eziningi. Kuyini okumele kwenzeke ukuze abantu baqale ukwamukela imibono yokuthi abesifazana bayakhona ukwenza umsebenzi efanayo lathi?
Ngiyabonga bhuti ngombuzo omuhle lo bhuti Mike. Okumele kutshengise kakhulu bhuti into yokuqala yikurespect umuntu wesintombazana ukumhlonipha ukumbona emphakathini ukuthi laye umuntu emphakathini. Singanika abantu wesintombazana irespect sibanike namathuba ukuthi beziphuve ukuthi nabo benelise ngoba singeza ke sithi thina singenzani akulula futhi kodwa bengathiwa amathuba labana abantu abesimama they will prove themselves ukuthi nabo benelisa ukuphiwa amathuba nokuhlonitshwa I think singabanika inhlonipho sibanike namathuba alinganayo butwami laba abantu I think they will prove themselves ukuthi nabo benelisa ngoba into enkulu bayayeyiswa esikhathini esinene kakhulu ngabantu besibaba kumbe ngathi i-general community engathi ke mina lokhana kuyinto engalunganga.
Right, kwele Zimbabwe sisanda ukuphuma kukhetho nxa sisixoxisana ngempumulelo yokhetho lolu iningi labantu ikakhulukazi abesifazana bayakhala besithi akula abantu abesifazana abaningi kudale lephalamende. Ubona ngani ilizwe lethu selungiselele na ukufaka abantu abesifazana ezikhundleni zobukhokhela?
Kulokho bhuti Mike ngiyabonga kakhulu ngombuzo omuhle. IZimbabwe is one of the countries engathi iyarecognizer abantu besimama kumbe ngithi abesifazana. IZimbabwe ngathi I'm with it ngathi uhulumende okhona kumbe ngithi constitution eseZimbabwe current iyapromote omama. Angeke besuthiseke nje abantu besimama kodwa eqinisweni our constitution is clear and is protecting omama and is giving income opportunities kubo mama ngasikhangela elizwe lethu leZimbabwe. So a constitution might not be implemented somewhere somehow but currently with the situation esilayo omama abangenile ephalamende abanye bangenile proportional representation ngakhangela ukungena omama abaningi ukudlula obaba ekakhulu. So hayi eZimbabwe ingathi ilizwe lethu for sure omama have been promoted and given them opportunities.
Hayi sikuzwile mnumzana Zenzo Nyoni, ngiyabonga kakhulu ngokuba lathi kuhlelo ube lesuku oluhle bhuti.
Ngiyabonga futhi manje ngiyabonga baba.
Kwanelo kwalamhla mthwakazi omuhle lapha bengixoxa lomnumzana uZenzo Nyoni ongisakhulayo olela amalungelo abontanga njalo ongumkhokheli wenhlanganiso Education and Unemployed Youth Forum of Zimbabwe. Sixoxa ngosuku lwe International Day of the Girl Child. Masibane ngeviki ezayo, Oliver Lisayo ngenjabulo ngisithi libe leviki elishukela. Igama lami nguMikeobe. Bye bye.
Siyabonga Mike. Singeneke kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke isileja helidala uGibbs Dube.
Sengana masiko
wenziwe manje
lo baba mkhulu babe lobola
wow, Njeng
Uli Tembisa wame izulugandaba siya kube ngontaba logo kutuwa kuga Prince Bulelani lopengula kumalo umteni wako kumalo uti atate isikunda zenkosi ulopengula. Kungo etu lamtanje siya kubega silo baba indu unage enkulu umatema yena ogu Crown Council. Silo baba njalo umngondo banzi Makonya yena oe ngweti kweza masiko esintu. Umakonya usungula lolotaba.
Umathema unyanga zonke uchifu Stawuze uchifu Shana uchifu Tatekulu lezi izinduna ezigoqela okhayisa ezigoqela omtshana lezi nduna esilazo njomalisa khona phana la uchifu Lukuluva la esegcotshiwe so kumele ukuthi izinduna zonezi umsebenzi wesizwe lowo msebenzi wesizwe kuyabe sokuyagcoba inkosi isisiya kwethulwa emphakathini wonke jikelele kodwa ihlandla lakuqala eliyilona elimkhoka siwatshayela ihlombe amakhumalo aqedile akusabuyeleki emuva okuyinto lokhu sokusalele izinduna lamahlaba ezulu
uhulumende yena kasuza ajinge ngakholokho kwenziwa ngabantu bakukhumalo bathi selifake phela inkosi lingasitshelanga akumelanga kukhulunywe kumbe kumele kuyenziwa ngasese
uhulumende ngala mandla ukuthi engatshinga asikubeke ngalindlela uhulumende engatshinga nxa elokutshinga kodwa kala mandla angasebenzisa ukuthi akumise kwinto yokugendlela okwenziwe ngakho
ecingweni akuthi ngizwa ukuthi silobani
heyi ngiyayizwa indaba leyo mina ngingumisisi Suzana but mina ngingumakhumalo ngizalwe eGolitshena kotalagwana komuzi wezilwane makuba ukuthi bona bekubonile abakhulu abadala kulathi obaba kulathi labokhulu kulathi bekubonile ukuthi lo ngumuntu onguyoqondileyo hhayi ngiyayivuma kuvele kufanele sibe lenkosi ngoba amasekoti kudala siwalahlile abantwana basazi lutho kodwa nxa kunenkosi esikwazi ukuthi siqothamala yenza ukuthi lokuthi ngiyayivuma
ye besikhuluma sikhuluma lakukhathesilo baba uMathema esithi le okwenzakeleyo ukuthi kugcotshwe ke ngasese ubaba ke uPrince Bulelani lophengula khumalo kwenziwa vele ngesiko lesintu so ngakho ke yena ngeke akhuluma ngakho lina amakhumalo inokumele ngikhulume ngakho
kulungile bakwenze ngaphakathi ngabemgezisa bemthela igazi bemcoba inyongo eyakukhumalo abangaphandle ngeke baze bakubona
ye kukhanya ukuthi bathi balandele kuhle nxa sikhuluma lobaba ke uMagonya utsho njalo kulabanye sibili abangani bathi hayi ngxe kube lokuqhubeka okuthize kubelwa umbuso kawubhakelwana njengegwayi so kuyaliwa sibili kodwa kugcina kulungiswa so akuphosele ukugcina khonapha uMakhumalo
enamele ukugcina lingokuthi umbuso abantu abasozibangani abakuzwisisi so nalapha abayiwo abamphetheyo sebemgcobile abachazele abantu kwenzela ukuthi abantu babekwazi ngoba lo muntu usukwazi athathwa nga eSouth Africa ukuthi lapho ufike njani abachazele abantu that's why ukuthi abantu bazave ngani bayadoza baku-understand
kodwa wena uyakuzwisisa sibili ukuthi uhambe njani kumbe awuzwisisi
uyakuzwisisa kancane ukuthi uthatha lapha ngapha kwangana kutholi kahle lazise kulalo stand naye kwangana kutholi kahle njengoba engamakhumalo lathi singeke siyikhulume kakhulu ngoba umntaneni intandokazi ngcotshelwe engutheni
no ye kunjalo kunjalo awuboni ke makhumalo sibonge kakhulu ngadelakusasa
hhayi ngiyabonga nje mbonge ngiphosele okugcinela okubonga ukuthi kabenze kahle nje kube yinto enhle bayibike futhi lakuhulumende ibe yinto enhle bangadeleli umthetho ngoba izinto ebhayibhili lithini amakhosi omhlaba kumele siwahloniphe
hhayi uqedile ke silo sesizwe ungadelela kusasa mama
ngiyabonga ba
ye so sibuyele kubaba-ke uMathema oyinduna sibili
ngiyakuzwa ba
ye usekhulumile lapha-ke umama uyambaza uMakhumalo uphosile sibili lakhe wathi kodwa ufisa ukuthi ngali abachasisela phela abantu ukuthi kambe akula kubuchapa obuke baba khona khonapho
ambone ngani into yonke naleyo ikhulumayo sayenza ngoba even la uhulumende athi ukuthi kwakuginyelwa emnyameni
ngiphekeleli ithuba ukuthi mbonge ke ubaba uChief Mathema ngibonge njalo ke umnumzana Mnqondobazi Magonya yena oyingcwethi kwezamasiko esintu asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo ngoliva lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube
Amanyama bayawagcina amasiko
wawo
owawusenziwe mandulo
owawusenziwe abadala
sibonge ke uGibbs Dube ngokusethulela uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Thank you.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya igama nguntungamile inkomo. Lamhlanje sihamba lomfundisi useniSpanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa.
Usiphatheleni lamhlanje?
Ngikhangele indaba engiyithandayo kakhulu kuGenesis ibhuku lokuqala ichapter ka 1 ngikhangela ivesi ka 2 lapha sifumana ilizwi likaNkulunkulu lisithi njalo umhlaba wawungela simo ungela lutho lobunyama babuphezulu kokujula lomoya kaNkulunkulu wayendiza phezu kwamanzi uNkulunkulu wasesithi kakube khona ukukhanya kwasokusiba khona ukukhanya uNkulunkulu wasebona ukukhanya ukuthi kuhle uNkulunkulu wasesehlukanisa phakathi kokukhanya lobunyama uNkulunkulu njalo wasebiza ukukhanya ngokuthi imini lobunyama wabuza ukuthi ibusuku ngakho lapha ngiyananzelela kulindaba ebikhanya ukuthi singathi nxa siyikhangele engxenye ikhuluma ngempilo zethu engxenye indaba engakhuluma langelizwe lethu kumbe indaba engakhuluma ngathi nje endlaweni ezehlukeneyo ngikhangela lapho ukuthi okokuqala uNkulunkulu wakhangela umhlaba wawubona ungelasimo ungelalutho kulobunyama ngakho baningi abantu abaningi ukuthi nxa umuntu ekhangela impilo yakhe uyathi impilo yami ayilasimo impilo yami ayilalutho impilo yami njalo ilobunyama ikanti njalo singakhangela izigaba zethu kumbe sikhangela ilizwe lethu ngalesi sikhathi singathi khawu ilizwe lethu likhanya ngani alilasimo alilalutho engxenye lilobunyama obwembese phezu kwelizwe lonke kodwa nanzelela into eqakathekileyo eyenziwa nguNkulunkulu engasisiza lathi empilweni zethu okokuqala siyabona ukuthi uNkulunkulu lapha wathi ekhangele isimo somhlaba esasingalalutho njalo simnyama kodwa yena engqondweni yakhe waqalisa ukubona into enhle engaphuma phakathi kwento leyi engalasimo into le emnyama into le engalalutho ngakho nxa ukhangela impilo yakho namhlanje ngifuna ukuthi uqalise ukuba lompikitsha omutsha ngempilo yakho ukuthi leyo mpilo yakho kungaba lolutho olungaphuma phakathi kwempilo ekhanya ngala simo ekhanya ngala lutho ekhanya njalo imnyama kuyini okuhle okungazaleka phakathi kobunyama okumele ukukhulume okumele ukucabange okumele ukulungisa ngabe kumbe kuyibhizinisi yakho ibhizinisi yakho ngalesi sikhathi ngabe ikhanya ngala lutho simnyama isiphelile kuyini ongakuthola phakathi kwayo okuhle okungakusa phambili ngabe kumbe abaphila lapha elizweni leZimbabwe abandaleleyo kathesi kuyini okubona okungaphuma phakathi kwesimo lesi simnyama isimo esingalalutho engxenye ngikhuluma kanje abane baphethe amaphepha e-university wapasa kula msebenzi uhlezi nje ngekhaya kodwa ngiyakholwa ukuthi phakathi kwaleso simo uNkulunkulu uzakhupha into enhle into eqakathekileyo yile sinanzelela ukuthi umoya kaNkulunkulu wawembese ubunyama lo ngakho wena isimo sakho udubo lakho inhlupho zakho lazo zembeswe yini yibukhona bukaNkulunkulu ngakho namhlanje ngiqhiba ngaleli isimo sakho leso sikhanya simnyama singalalutho isimo esingaguqula ilizwi likaNkulunkulu namhlanje
akuyiphethe mfundisi
asithandazeni baba ngithandazela wonke umuntu obona isimo sakhe simnyama singalalutho ukuba namhlanje usiguqule ngezwi lakho leli esilikhulumileyo moya engcwele siza abantu lalaba sebelahle ithemba abalithole namhlanje egama likaJesu sithandazela lelizwe lethu leZimbabwe lezigaba ezehlukeneyo ukuba uNkulunkulu omuhle letha-ke ithemba khuluma izwi lakho phezu kwelizwe lethu leZimbabwe kuguquke kuphume into enhle phakathi kwalokhu okabe kukhanya kusemnyameni ngegama likaJesu amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi useniSpanda. Sile themba libusisekile ngompalo kamfundisi. Thank you.
kwezemidlalo lamhlanje ngamafitshane, iqembu leDynamo selinqobe eleCapes United nge-2-1 emdlalweni weKasilaga Premier Soccer League. Iqale ikhokhela iCapes nge-1-0 kodwa iDynamo siyinqoba ke nge-2-1. Japan Mine 1, Highlanders 1.
Imata anfulelang dibi amfiki sang dilo tate kima hata imata murina imata amoya wamu.
Sechaba o tsamaya le londi tsamara ba vina ka monati tota bari Jehova kimatsa aige kwanele okwalamhlanje sobe sithandekayo olivalelisayo ngontunga milinkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.